iqothwe yi-National Council, ivumelane le-Standing Committee, le-National Executive. Indaba yakhe ayishiya namhla sibale 2 years, ngeyokuthi zange futhi sisebe ngama-election ayenziwayo ku-Provincial Council. Yikho-ke kwasekuyena kasasebenzisanga imithetho yephathi ukuthi kukhulunyiswa nomlotha noma kuqwenzwe ngesikhiwa internal resolution. Yikho wasethatha indaba yakhe siye e-High Court. Namhlanje ngikhuluma 2 days ago edemule indaba yakhe e-High Court. Khathesi enye futhi efana naye wayifaka futhi ngathi Supreme Court. Yikho upresident namanye amalunga bamthatha bakhuluma naye bathi hhayi akuhlale phansi sikhulume sibone ukuthi singakwenza njani, kodwa hhathi kanjani icebisele wacinga elokhu ese-High Court. Yikho-ke kulento eziningi ezenzakaleyo. 2 months ago bampha ithuba lokuthi kabuye ezechasisa ukwenzela ukuthi babone ukuthi bengenza njani, ngoba i-council yamupha isikhathi ukuthi kakenakale ngakho. Kusuka namhla 2 months ago kusuka na kuzofike namhla akuzange ebuye emthethandaba. Yikho-ke ibandla elikhulu esi-National Council imbhalela incwadi imphizolo ngapha koBulawayo siludlawo sihambisa incwadi kuphela, kodwa kuvela khonani.
Uyakulandula uthi akula National Council eyahlalayo njalo lizange limbize.
Athi lokho baba, thina asikho ku-National Council. Yena uphiwe ithuba lokuthi engaba ngumuntu ongaphinde enzi appeal ku-Congress. Uma incwadi seyithetho seyinayo uyakwazi ukuthi uza kwenza njani. Thina koBulawayo lapha indaba le nge-National Council, incwadi ivela ku-National Secretary General, yikho ongaqondisa khona indaba zakhe. I-National Council siyakwazi mhlophe yangipha i-2 months ukuthi amacala anjengala kawo angaye emthethwandaba wezano, kodwa kwakhanya yena hhayi lokhu eqhubeke ngikhona ngale.